uneziphetheli zezimbabwe eziphose zifike amakhulu ayisikhombisa i-688 esenkambeni yedubu engaphandle nje kwedolobho le-Francistown. Indeni labaleka emakhaya isikhathi sokhetho lokudinga umongameli wezimbabwe ngomnyaka ka-2008 lona olwaba lodlakela olumangalisayo owagcina abanye belahlekelwa umphefumulo. Ngemva kweminyaka edlula amashumi beseBotswana, uhulumende weBotswana uthi kasenelisi ukubagcina njalo ekhaya akusela simo esibi okokuthi iziphepheli sezingenelisa ukuphindela. Inhlanganiso ebona ngeziphepheli umhlaba wonke ijikelele eye-United Nations High Commission on Refugees, UNHCR, yabika nyakenye ukuthi izakwehlisa imali enika amazwe agcina iziphepheli okwadala ukuthi eleBotswana lithi lalo alisenelisi ukugcina iziphepheli eziningi. AbeZimbabwe nabeNamibia babonakala beyingxenye yeziphepheli okumele ziphume enkambeni yeDubi ziphindele emazweni azo. Esinye isikhulumi seziphepheli zeZimbabwe umzana wathihili utshele iStudio 7 ukuthi abanye sebeqalile ukuphindela ekhaya noma nje khonana ukuthi imali abayiphiwayo iyohambo inlutshwana.
Kunjalo nje abanye ama-1-1 sebuyele ekhaya. Babuyele ekhaya i-voluntary repatriation le, but I say voluntary repatriation to me vele yi-deportation because unikwa $100 bekuthiye board ma uhlala kachana njengemtari awufiki $100 imali encane kakhulu ukuthi awufiki ngu-20 into zakho.
Uthi isimo enkambe nasilula indeni lokulaya indlala ngoba kuthatha isikhathi ukuthi ukudla bekuthole.
Azimanga kahle lapha enkambeni eduke la. Ukudla kwesinye isikhathi sithatha 2 months singakutholanga kule ndlala. Umqando lowo lengubo asilazo sale sabuya lapha sibuye lapha ngo-2004 besinganiki ingubo sinikwa amalembu lawana amalembu yakwazi amalembu kuyagodola kuyabanda abantwana abancane hei kuzisho usizi.
UTibi uthi owenzakalela iziphepheli zeNamibia zona ezabaleka esiqintini seCaprivi kuyeza nakubo. AbeNamibia laba baphiwe inyanga ezimbili kuphela futhi baphume baphele eBotswana amapholisa ebophe labo abazame ukutshengisela eHabroni kuyonale iviki.
Kuphenywa futhi ukuthi amaCaprivians amaNamibians kathesi kuthiwa babuyela ekhaya futhi sebenikezwe isikhathi esingange-2 months kuphela babe sebengekho kuration abantwana babasebekhitshiwe ezikolo kuthangisizile ukuthi babaphuthile khona ngale eHabroni lapho ababekhona bezama ukutshengisela bababambile babisele eduku. Akuna muntu vele ongakunika ichance yokuthi ukhulume so khonoku kuyasifake ukuthi ukusihlakaniphisa ukuthi lapho sisabe silungiselele ukuthi vele kuzabasokuyithi.
Umphathi ntambo obona indaba ezenzakala phakathi kwelizwe leZimbabwe udokotela Obet Mpofu utshele iStudio 7 lamuhla ukuthi uzaqhubeka ekhulumisana lohulumende weBotswana ukuze babone ukuthi iziphepheli zeZimbabwe zenelisa ukuphuma kuhle ilanga elabalabekwayo lamhla ka-31 Mpalakazi lingakafiki. Umpofu uthi abanye sebeqalile ukuphindela ekhaya noma nje bona befisa ukuthi abantu baphindele leli xuku hathi kanye. Ngingumathi Ngwenya oyindaba zeStudio 7 isabona kule Botswana.